Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 mhla ka 20 kumpalakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe impumela ye commission ka Motlanthe izaphathisa njani ilizwe leZimbabwe nxa kukhangelwa elakusasa.
Imbuzo eminingi khona ukuthi kuze kufike esigabeni sokuthi kuphilwe abantu bahle. Ayisonto kumele iyenzakale elizweni. Kuyinto esabisayo. Khonokuyana ngubona kwakumele ukuthi kube yinto abayifaka ibe mqono.
Uhulumende weZimbabwe engaba lesibindi sokubopha unkosikazi Grace Mugabe asiwe kwele South Africa lapho adingakala khona na?
Ngiyacabanga ukuthi ngabe usengumhlali wala eSouth Africa, njalo nanokuthi phela siyakwazi ukuthi uvele ungokuzalwa la eSouth Africa. Lokho kade kuzoba lula ukuthi angene ahlale kulelizwe. Kodwa ukuthi engezi, ukuthi uyazi ukuthi akemukelekanga.
Omalayitsha beBotswana bathi ibhizimusi lithe xaxa kulandela ukuyekethiswa komthetho wokuthenga impahla phandle kwelizwe leZimbabwe. Lingakhohlwa ke imlayezelo yenu elisithumele ngeWhatsApp. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abokholo lwezinkolo zesiKristu bathi kufanele uhulumende alandele izixwayiso ezikugwalo lweReport emumethwe okwaphuma ngemva kokudingisiswa ngodlakela olwaphuma eHarare kusanda qutshwa ukhetho lonyaka. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubela umnumzana uSenis Manda, isiphathamandla seZimbabwe Christian Alliance.
Nxa sikhangele ukuqhubekela phambili kumbe sikhangele phambili, ama-recommendations abuyileyo lapho engiwabona egqakathekile amabili. Okokuqala yikuthi labo okuthwana badubula, kuyakhulunywa lapha i-commission leyo ukuthi kumele ukuthi kube ngabantu abazalethwa bakhulumiswane labo ukuthi bengaba le ndlela yokuthi babanjwe ngumthetho ukuthi lesisika kungenwa kumbe kumthetho wandaba uthonisiswe lindaba kuzwisiseke ukuthi kati kuyini okwabenza ukuthi beze bedubule abantu. Ngithanda ngibona ngani kuqakathekile ukwenzela ukuthi kusasa nxa abesibutho beceliwe ukuthi benze omunye umsebenzi bazabe bekwazi ukuthi ungadubula abantu uzahanjiswa kumthetho wandaba. Njalo lelo cala lisoze libole, liyabe kulicala liyabe likumelele. Okwesibili, ngibona ngani lapha bafaka ukuthi kumele ukuthi kube le ndlela yokwakha isizwe lokubuyiselana. Ama-political parties kube le ndlela ukuthi kukhulunyiswane. Lezi muli zalabo abadujilelwe abantu balethe lapha ama-recommendations ukuthi kube le ndlela ukuthi bazabhadalwa ngayo, kumbe labantwana kumele beyezikolo bebebhadalelwa nguhulumende, ukuthi uhulumende athathe-ke i-responsibility ngesenzakalo leso esenzakeleyo, njalo axolise. Bona ngani singayenza lokho, kuyavula indlela yokuthi nxa sikhangela ngemuva njalo sesikhangela ukuthi kanje kwake kwaba lo daba lwegugurawundi, kwaba lo daba lwabantu abatshayayo ngo-2008. Nxa uhulumente eseqalisile wenza lokhu, kutho ukuthi engxenye kungamnika isibindi sokuthi lalokhuyana okunye okungemuva axolisa kukhangele njalo abantu bakwanisa ukuthi bancediswe nguhulumente laba abalahlekelwa izihlobo zabo.
Ubone ngani izixwayiso lezo ezikugwalo lolo ziyenele yini?
Bengibona ngani mina lezi zixwayiso azingeke zanela kakhulu kulezikhexo eziningi ezingabe zikhona. Kodwa bengisitho ukuthi njengoba kuyikhomishini esisebenzile yavala umsebenzi wayo engxenye yakulato esesingalwenza kathesi okumele sikhangeleni phambili. Imibuzo eminingi khona ukuthi kuze kufike esigabeni sokuthi kudutyulwe abantu bafe, uyisonto kumele iyenzakale elizweni kuyinto esabisayo nje khona ukuyana ngibona kwakumele ukuthi kube into abayifaka ibe mqoka njalo ungabi le ndlela yokuvikela uhulumeni ukuthi kwaphambaniseka njalo lokuzwisisa ukuthi abantu laba abadizilwayo bayevele bengabantu ababeyingxenye yabantu laba ababethengisela kumbe ngabantu ababezithengisela izinto zabo bezihlalele baphonga udutshulwa khona ukuyana kuyayenza ukuthi le cala lakhona libe kube mgceki ukuthi kanti ngubani umuntu ongabe evele nxa sikhangela lapho owayephambanishile.
Alo-ke ngumnumzana uSenis Banda isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoli uthi isinqumo sabachuchisi beSouth Africa esokuthi unkosikazi Grace Mugabe kumele abotshwe engeza kulelo lizwe sijonge kuyangisa umnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe. Ngokunjalo uthi uhulumende weZimbabwe kasozavumele lokhu. Ugatsha olubona ngokuchuchisa amacala kwele South Africa ole National Prosecuting Authority solwazise amapholisa ukuthi kumele abophe unkosikazi Mugabe engavele alokhothe alugqobe kulelo lizwe phezu kwecala alidala nyakenye elokutshaya omunye untombazana ayemthole elamadodana akhe ehoteleni uGabriela Angels. Kodwa uMtoli uthi uhulumende weZimbabwe kasoze akuvumele lokhu. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Okokuqala Nkomo, asibheke la ukuthi hloboluni lwesigangi lesi sikhuluma ngaso. Isigangi esingafani lezinye nje lezi zigangi ezijwayelekile, isigangi ekade singu-first lady welizwe. Obunobuhlobo obukhulu obukade bakhekile kumazwe lapha ngahambela khona kunobuhlobo obukhulu akade vele bukhona ngaphansi kwembuso ngaphansi kombuso wendoda yakhe. Lokho ke kwenza ukuthi konke lokho esikhuluma ngakho kungabi lula nje ukuthi kwenzakale noma kukuliphilizwe ngoba ngiyacabanga ukuthi manje uzonanzelela ukuthi la aya khona uya kuliphilizwe angeke sahambe khululekile. Asike sibheke nje enye into lapha Nkomo, usuwile umbuso wendoda yakhe uMgabe, ingane zakhe sezibuyile zila eSouth Africa. Njalo iSouth Africa inazo zonke izinto ezidingwa ngabantu abanemali njengayo unkosikazi lo esikhuluma ngayo. Ongabe kwenzakele ke uma umbuso wakhe suphelile, ngiyacabanga ukuthi ngabe usengumhlali wala eSouth Africa, njalo nanokuthi phela siyakwazi ukuthi uvele ungokuzalwa la eSouth Africa, lokho kade kuzoba lula ukuthi angene ahlale kulelizwe. Kodwa ukuthi engezi yikuthi uyazi ukuthi akemukelekanga, njalo ukungena kwakhe la kuzombizela izinto eziningi ekakhulukazi wona umthetho.
Abantu abaningi Nkomo bathi gababoni uhulumende weZimbabwe evuma ukuthumela unkosikazi Mugabe ukuthi ayethonisiswa kwele South Africa. Lanxa lelo lizwe lingaze lifikise isicelo. Ngamanye amazwi bathi gababoni kulandelwa umthetho babona kungenela ezombusazwe. Uthini ngalokho?
Iqiniso yilo lelo baba Nkomo. Lokhu thina nje singabantu sizakhamizi esingakujabulela yikho ukuthi nanku sekukhona abantu asebephumelele ukuthi bavule icala. Kodwa ngale kwecala lokhu leli siyakwazi ukuthi kusebenza ipolitiki. Leli cala lizophathwa lisetshenziswe ngokwepolitiki. Noma ke uGrace uzobuya lapha ekhona abuye eZimbabwe, iZimbabwe siyakwazi ukuthi ilaso lesivumelwane se-extradition. Kodwa iqiniso lilonke asimboni uMnangagwa embamba ezomsurrender eSouth Africa uGrace. Futhi singeyikubona amapholisa eSouth Africa ekwenza njengakwezinye izigangi ukuthi bayasuka lapha baye eZimbabwe umuntu ayobotshwa. Akulula kanjalo ngaleli cala elithinta umuntu ofana nalona. Siyakwazi ukuthi ngaphansi kobuholi bukaMnangagwa ziningi izigangi ziningi izigangi kodwa ke asikaboni nesisodwa esibotshiweyo ngaphansi kobuholi bukaMnangagwa. Izigangi ezinesandla esikhulu ekubulaleni ilizwe ngokutshontsha izimali, ngokubulala abantu, ngokwenza nje zonke izinto ezingalunganga kuzakhamuzi nelizwe leZimbabwe, kodwa asikaboni noyedwa obotshiweyo. Ngakho ke akulalutho esingalulindela kuGrace ukuthi uzabotshwa abuye South Africa ezoshushiswa ngaleli cala lenzayo. Kodwa nje ukuthi livuliwe icala kukodwa lokho kusho lukhulu kubantu abazithi banamandla epolitiki, begcine bewasebenzisa amandla abo ngendlela engalunganga engaqondanga.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcweti ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseSouth Africa. Abasebenza ukuthwala impahla labantu besuka kweLebotswana besiya eZimbabwe abaziwa ngokuthi ngomalayitsha bathi abakaze bayibone ibhizimusi engaka ngemva kwesikhathi eside besidla ingqweqwe zomlomo. Lokhu kulandela ukuthi uhulumende weZimbabwe ayekethise imithetho yokungena lempahla ethengwa ngaphandle kwelizwe. Okunenge asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kweLebotswana.
Ekuqaleni komnyaka bekunzima kwabomabhizimusi okuthwala impahla omalayitsha ngenxa yokwehla komsebenzi impahla enengi yendlini isitholakala ekhaya. Kodwa enyangeni esanda kwedlula isimo sesintshintshile kwamagama omalayitsha asebekhomba ngophakathi. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende weZimbabwe ngenyanga kamfufu esokuvumela ukuthi abantu bangene lempahla etsheneyo endlini evela ngaphandle kwelizwe. Isinqumo sikahulumende size ngesikhathi uqala ukuqonga kakhulu kwentengo yempahla lokudla ekhaya njalo enye isilela ezitolo. Omalayitsha abafana lomnumzana Nkazimulo Dube bahle bachaya ingquzu ngoba ibhizimusi labo selivuke khwatshu.
Sekutshintshile kakhulu. Kwezinye inyanga besisenza i-trip eyodwa sisiya koBulawayo, kodwa kathesi sihamba viki zonke ngenxa yokuthi abantu abaningi bayathumela kakhulu impahla ekhaya.
Omunye njalo ovumelana loDube umnumzana Eric Mlalazi ohamba phakathi kweGaborone kanye leKoBulawayo uthi kulezi nsuku kuyasebenzeka lokhe uhulumende wakhipha isinqumo sokuthi impahla evela phandle kwelizwe ingene ngobunenyi.
Sapho sasaphuma kubhizimusi kodwa sesiphendukile. Kuzaba likhisimusi elihle lonyaka ngoba abantu basebenzisa usizo lwethu lokuthwala impahla. So kungaqhubeka kunje, hayi singadla sibili lathi siziphilele.
Abanye abeZimbabwe kweGaborone abafana lonkosikazi Emily Chuma bathi basebenzisa umalayitsha ngoba befikisa impahla ezindlini kungafani lamabhasi acina ezilindweni.
Abamabhasi bachiya khatshana kukanti omalayitsha bafikisa ezindlini. Njalo sesilobudlelwano labomalayitsha, usenelisa ukuthi ucele ukwehliselwa intengo.
Ngesikhathi iningi lilungiselela ukuphuma lelu bhekise ekhaya ngekhefu lekhisimusi, omalayitsha bona bahlikihla izandla besazi ukuthi imali iyangena. Impahla enengi etshiyeneyo endlini isivunyelwa ukungena elizweni ivela emazweni angaphandle kwelizwe, abanye bethenga kakhulu kwele South Africa kanye leBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseGaborone kweleBotswana.
Imuli kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai owayengumkhokheli webandla le-MDC inxuse intatheli izindaba lamhlanje emhlanganweni ongaziswanga injongo yawo. Intatheli izindaba bezibuzana ukuthi kambe imuli kaTswangirai ingabe ifuna ukukhuluma ngohlelo lwesikhumbuzo sikamuyi osezenelisa umnyaka watshona na, kumbe kukhona ukutshaya amanzi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi utitshala wesikolo sabangezwayo endlebeni elubane wabotshwa ngemva kokudlwengula abantwana ababili ayebafundisa, omunye oleminyaka yokuzalwa elithumi lantathu i-13, lo munye oleminyaka elithumi lasikhombisa i-17. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga, kutsho iphephandaba le-Chronicle, usekhethwe ukuthi abe ngumlamlankuzi phakathi kukahulumende labodokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7. Lingasithumela imilayezelo yenu libingelela izihlobo labangane, kumbe lisitshela ukuthi lapho elikhona kunjani, kumbe licela ingoma siliqhunisele lokunye okunjalo njalo. Inombolo zethu ke ngu-001-202-465-0318.
Ngiyalibingelela balaleli bonke abalalela iStudio 7. Ngibe sendingelela kakhulu laba abasibambela umsebenzi wethu kuStudio 7 ngegama lenkosi. Hayi, mina angisoke ngazibetha ukuthi ngubani. Into ekhona ngiyokuthi yena lu president weZANU-PF into ayenzayo yabambi kakhulu. Nguye owabulala abantu sisuka eKhethweni. Mina bengithi nga uNkulunkulu uyangenela kube kuthi amanye amazwi angaphandle asincedise phakathi komhlaba wethu lo. Siza kuya ngaphi? Thina sesikhulile, abantwana bethu bancane bayadubeka, bayahawula. UPresident weZANU-PF lo aphume njengoba wangeniswa engazange avoteka. Okokuthi ngakuyayenza shuwa mahlabezulu, lo muntu ngawe uyaphuma. Ingxenye lathi singabona abantwana bethu. Abantwana bethu siba leminyaka emibili emithathu ungambonanga, edubeka ebhoda eleganga. Yena uyidiwe uyakholisa lemuli yakhe. Njengoba labantu bayafa kangaka babulala abantu, laba bantu abarongo kakhulu into abazenzayo. Ngiyacela libale ivoyisi yami, liyibalele amahlalezulu. Mina kanithandanga ukuzibetha ngebizo lami. Ngiyabonga basakazi bami abahle abacolekileyo.
Ya, sanibonani mthokazi omuhle, ninjani bantu bakithi? Hayi, thina siyaphila kakhulu. Ye, sisime singapha iswe sibi kuphela, kodwa ke akho nto singayenza. Kuvotiwe, kuvotiwe, khona ukuvotela laba bantu, kuvotela iZANU kufana nokubhandisha inyonga. Yebo, khona vele ungayicabanga ukuthi inyoka iyahlala iyinyoka vele kuze kuyovalwa. Kodwa kula nto singayitsho bantu bakithi, kodwa uhulumende yena njengoba huqa inyawo asazi ukuthi yena ucabangani ngabantu bakhe, ngoba nguhulumente ongavotelwa ozifakayo ngenkani. Asithembeleni kuThixo mhlawumbe kuzalunga ngelila. Ngiyabonga.
Njani bantu be-Studio 7, ngu-Enwini.
Hello VOA viewers, how are you? Kaqala ngizakuthanda ukubingelela bonke abantu beZimbabwe, bonke abalaleli beStudio 7. Ngiyalibingelela ngegama leNkosi uJehova. Okhulumayo lo ngu-General Alasko Ngwenya, ozala ePlumtree kwamadlambuzi. Ngicela bakithi njengoba sesifikile emalangeni eKhisimusi, ngikhuthaza bonke abadrayivayo lihambe kuhle, lidrayive kuhle, linganathi, don't drink and drive, hambani kuhle kakhulu. Abazabe bejabula amabhawa loba ngaphi ngaphi, Jabulani kuhle madoda nabo mama, bobuta bosisi. Ningabulalani, impilo zethu zibalulekile kakhulu ukudlula konke. Asihloniphaneni njalo. Sidlale kahle ikhisimusi singabi le nkinga, singabuyisi la manxeba, singabuyisi lani. Abaya emashuntweni. Kakhonze uJehova kalidumise igama lenkosi. Into enhle kakhulu njalo yisikhathi sakhona sokudumisa igama lenkosi. Bese ngikhuthaza njalo amapholisa wonke awaZimbabwe ukuthi mapholisa sicela lime ngezinyawo lisebenze lenze umsebenzi wenu madoda. Lisebenze sibili kakhulu libe linanzela ukuthi abantu bayahloniphana. Kula bantu abathwala izingqamu abantu kababulalani konke nje abantu kabatshontshi siyakwazi ukusela kuningi kakhulu izigebenga ziningi kakhulu abantu balahlekelwa zimpilo konke lokho cela lime ngezinyawo madoda athandekayo. Hayi ngizohlala ndithumela nje ngizabe ndithumela ama-good news kuphela ngamalanga ekhefu sonke isikhathi lilalele Studio 7. Ya litshele labangani abanye belalele Studio 7 i-general sekhona kuhlelo uzahlala ethumela i-good news. Ngiyabonga kakhulu. God bless you. Have a wonderful Christmas.
Morning Studio 7, linjani lapho nonke bafundi bendaba? Mina nje into engifuna ukulitshela la ngithi mina yini happy anniversary Zapu. Thank you. Siyabonga.
Hello. How are you? Kunjani? Studio 7 ngiyalibingelela nonke lapho. Ngikhuluma no Thompson Nyathi ngise Johannesburg e South Africa. Ngithi mina ngicela ukuthi ilizwe lakithi engani lingalunga, abaphathi belizwe bahlale ndawonye bakhulumisane babonisane ngomnotho ngoba kusokola thina abangaphansi abangalelotho abakuphethe abangakwazi ukuthi bangakhulunyelwa ngubani. Sicela iStudio 7 ibe yiyo esikhulumelayo njengoba isikhulumela. Siyayibonga kakhulu ngaso sonke isikhathi. Abayibo abaphethe ilizwe siyacela ukuthi bazame ukuthi bakhulumisane, ukulwa kwabo ngeke kusize ngalutho. Bahlale phansi bafunde kwamanye amazwe ukuthi benza kanjani sikwazi ukuphila. Ukuhlala egangeni sonke lesi sikhathi akusimpilo enhle kithi, kuyasihlukumeza ngaso sonke isikhathi. Abantwana bethu sibazalela egangeni, bakhulile egangeni, ngendaba zokuthi elizweni akulanhlala kahle, siyahlupheka. Noma sithole sikutholayo sikuthola sisegangeni, kuphelele egangeni. Siyacela beStudio 7 ingani lingakwenza lokho, balilalele, basilalele nathi basizwe ukuthi sithini. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile kubo bonke abanelise ukuthi basithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp. Lani-ke liyenelisa ukuthi lisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp. Inombolo zethu 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu plus 1-202-465-0318. Siyabonga. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa akwele Mexico edolobheni leTijuana athi kulaba sakhulayo ababili abe Honduras abangabanye bababuthene emngcelweni wele Melika befuna ukuphephela kulelo lizwe abatholakale begwazwe bafa. Umbuso oncindezelo wakwele North Korea sokuludaba olumqoka kulandela kungahambi kahle kwenkulumo zokuyekethisa izikhali zombhubhiso. Unyasha Bothwell ngumhlabeleli wakoBulawayo ocula ingoma ezizothileyo. Kesizwe ingxoxo ayenze lo msakazi weStudio 7 uEzra Chisasman.
Umdumo weAfro Soul uphuma mnandi njalo uzwakala uhlabusa nxa uculwa ngumuntu olelizwi elilolongekileyo.
Uma ngihamba ethunzini lokufa
Namhlanje sithe sizwe umdumo opholileyo ovela kumhlabeleli osakhulayo kodwa selo dumo olukhulu kobulawayo.
Ibizo lami ngunyasha Botho, ngazalelwa emakhandeni kobulawayo. Ngaqala ukuhlabela ngine 7 years, njalo ngazalelwa emolini yabantwana abayi-4. Mina ngiyisicino, so ngiyahlabela njalo ngiyachaya igitar.
Kulezi nsuku kule ngoma eziningi ezihlatshelwayo ngabahlabeleli abaningi ikakhulu abatsha. Iningi lazo lithanda i-hip hop, i-house le-dancehall. Kodwa unyasha yena wangena komunye umdumo otshiyeneyo.
Umhlobo we-music engiyenzayo kuthiwa i-afro soul kumbe i-afro pop. The reason why ngayikhetha ukuthi ngiyayithanda njalo yiyo eyangikhulisayo, because ngakhula ngilalela abantu be soul music abanjabo Brian McKnight. So mina now sengihlabela ngesiNdebele.
Ukucula umdumo onje akulula, ummeleli silakho lihlabuseli lolongeke libe mnandi. Unyasha ngaphandle kwengoma zaphetsheya kukhona abamenza waba lo mdlandla okuhlabela ingoma ezinje kwelakibo.
Abantu abangenza ngathanda ukuhlabela ngabantu engakhula ngibalalela e-church, kakhulu abantu abanjengabo-Eric nabomkhululi Bebe abasebe ku-Joyous Artist. But ngokuya ngokuya ngase ngilalela abantu abanjengabo Love Mama Jaiva nalabo Oliver Mtukudzi. Yibo futhi abangenze ngathanda kakhulu umculo owesintu njalo lokutshaya igitar.
Umculo kanyasha olohlonzi kanje usutholakala, kodwa abalaleli kuba kuhle ukuthi bakwazi ukuthi unamadlaladi amangaki wenyasha njalo bawuthola ngaphi umculo wakho.
Okakathesi ngiledlalade elilodwa okuthiwa ngugitar, abantu bengalithenga ku-internet ku-SoundCloud noma bengithinte kunamba zami engasifakayo kuma-social media platforms.
Unyasha Botho layeke njengabahlabeleli abaningi beZimbabwe ukhala ngokuthi iy'ngoma zabo wazitshaywa emsakazweni, njalo uZulu kabasekele ngokuthenga imiculo yabo kumbe ukuza emcimbini abayenzayo. Balaleli, silo sakhulayo uNyasha Botho ohlala eMagetsini, eMakhandeni, kondo ngazwelene, eMagumeni, eSky, zikobulawayo. Uyahlabela njalo uyatshaya iziginci, ikakhulu igitar yakhe. Ngimele Studio 7, ikhamba nami ngu-Ezra Jesus Ban.
kumba kumba ke ikatali lapho uNyasha Bothwell esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kambe impumela yekhomishini kaMotlante izaphathisa njani ilizwe nxa kukhangelwa elakusasa? Kambe uhulumende weZimbabwe engaba lesibindi sokubopha unkosikazi Grace Mugabe na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama kumbe 6:30 njalo ekuseni kusasa.